go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthwanga zomuhle siyalambulela go Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 kumpalakazi 2019. Na igama nguntungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje
umqotho ukuthi APEC ilobele uhulumende icela ukuthi angezelele ihora nanku phela le mali le ebonazo abadelete bayithola ivele yakhe yaphethuluza inflation basala kungasela lutho olunyezele izisebenzi zikahulumende kunye lababalisi.
Izisebenzi zikahulumende ziloba incwadi yokucela umqashi wazo ukuthi azengezelele iholo lalinyanga ukuze zenelise ukunakekela izimuli zazo ngekhisimusi.
Kathesi babesemarondela la abantu ukuzezela into yabo babezihambela bayovalela imihlangano. Kathi imihlangano le ivalwa njani bona iyiphathe eyaziwayo esemthethweni ibe sivalelwa into zonke lezo kambe ikwenza bani kuloku okwenziwayo kuloku sela siyo 1 ilizwe lethu.
Abalandeli be-MDC bathi akumangalisi ukuhlukuluzwa komkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa, yena obikwa ekhuthwe izinhlamvu zombhobho izolo eMarondera. AbeZimbabwe bamanyene labamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokulwisana legciwane lengculaza ole-World AIDS Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council namuhla ilobele uhulumende incwadi imcela ukuthi engezelele izisebenzi zake iholo lalinyanga ukuze zenelise ukunakekela imideni yazo ngekhefu lekhisimusi. Inhlanganiso le ithi umuntu ohola imali ephansi kumele athole amadola eZimbabwe alingana le 450 US dollars. Ithi ukukhwela amahlayana kwentengo yezinto ezitolo sokulethele izisebenzi zikahulumende ubunzima obumangalisayo. I-Apex Council icele njalo ukuhlangana leziphathamandla zikahulumende ukuze bakhulumisane ngalolu daba ngokuphangisa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eZimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Umqotho ukuthi i-Apex ilobele uhulumende icela ukuthi angezelele iholo nanku phela le mali le ebonazo abadelete bayithola ivele yakhe yaphethuluza inflation wasala kungasela lutho olunyezele izisebenzi zikahulumende kunye lababalisi. Ukuloba lolu gwalo lobela uhulumende sokuyindlela yokuphelelwa nanku phela uhulumende yena uphethe isinqumo sokuthi bavumelane ukuthi uzabaholisa uzahotha izisebenzi zakhe leyo mali. Kodwa ngenxa yokuthi umumo wezenotho awumeleli ukuthi isinqumo sifike emaphethelweni malapho kwavunyelwana khona, izisebenzi kubone kufanele ukuthi zikhumbuze uhulumende ukuthi kungumlando wakhe ukuthi ancedise izisebenzi zakhe. Lazo ziye ukhisimusi zingathi ziliyento ezithobayo ezikhwameni nambe phela kulobunzima. Kanti bayabhekana nesikolo ezivula ngoJanuwari abantu baze ngelamani.
Kodwa libona kulolutho oluphumayo yini nanku phela odokotela sebelenyanga ezintathu bekhalale umsebenzi uhulumende uthi kalayo imali yokubengezelela iholo.
Uhulumende akasho njalo kodwa ke akula munye singakuya sikhale kuye. Kumele sikhale sibuyela kuye uhulumende. Lanxa nje kunempawu ezikhombayo ukuthi indaba izaba yisindaba phendulo kodwa kumele sibuyibuyisele kubaniniwo abaniniwo kuyinguhulumende engumqhathi. Ngaleyo ndlela-ke anikuthi uhulumende aphe iphendulo ukuthi kuyini okungancedisa izisebenzi zakhe ukuthi zibe ngabantu ngokuhola ngabantu njalo ngokuphila. Nanku phela izisebenzi zikahulumende kazithe ngabantu azisabonakali kazisekancedo. Izibongo zabo azisekho nasemakhaya azisaziwa ngenxa yemidlala abanayo ezisini zabo elethwa iholo elincane.
Umbalisi othola imali ephansi lifuna aholiswe malini?
Sina sikhuluma siyinhlanganiso yamatitshara izinta. Sasivele sithethe na uhulumende imali ngaye yena nxa ethe wehluleka ukukhweza ngaye ufike u-3.5 nesikhathi sicikisana laye. Kwakumele ukuthi ngaye imali yakho nasuke lapho ngoba sasivele sikhangele ukuthi kusiyaphela umnyaka. Iholo lomyanga eZimbabwe lifanele ukuba ibese lifikile ku-3,000. Usekufakazela uhulumende ngempawu zakhona ekhombisa ku-statistics ye-Central Statistical Office yakhe ukuthi a-a. Imali vele sifunakala ngukhulumende lapha imali engaka.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi izimta. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi ubengakayiboni incwadi ye-Apex Council ngoba ubephandle kwelizwe. Kodwa uthi inkulumo zeholo lezisebenzi zikahulumende sezedlula. Ngakho uthi nxa kungaba lokukhulumisana kuyabe sokungokomnyaka ozayo. Ngakho lunye uhlangothi odokotela bathi bayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi lanxa nje uhulumende ebethe kumele babe sebebuyelile emsebenzini izolo. Bathi iholo labo galike ngezwa njalo ukusilela kwemitshina lemithi ezibhedlela lakho akukalungisiswa. Kodwa bathi baphakathi kokukhulumisana nalo hulumende. Abalandeli bebandla leMDC bathi akumangalisi ukuhlukunyezwa kumkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa, yena obikwa ekuthwe izinhlamvu zombhobho izolo eMarondera ngesikhathi ehlanyela izihlahla eDombotombo Clinic. Bathi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF lifuna ukuthi kube lebandla elilodwa eZimbabwe njengalokhu okwakufiswa nguwaye ngumongameli uMoyi umnumzana Robert Mugabe, yena owalwisana lebandla leZaphu waze walifaka phansi kwekhwapa lakhe ngomnyaka ka-1987 kuze kwenziwe isivumelwano se-Unity Accord phakathi kwakhe uMugabe loJoshua Nkomo. Kwathi kusenziwa isivumelwano lesi umbhuqazo weGugrawundi wawusubulele abasekeli bebandla leZaphu labantu makhaza abafika kunkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000. Abasekeli be-MDC bathi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhanya efuna ukudiliza ibandla leli ngendlela efanayo ngokukhahlameza inkokheli yalo sonke isikhathi esebenzisa amapolisa lamasotsha wona awasebenzisa njalo ukususa uMugabe esikhundleni. Bathi okwenzakale eMarondera izolo kuveza ukuthi amapolisa lamasotsha azimisele ukuvikela uMnangagwa ngazo zonke indlela ezigoqela ukuthi kube lebandla lezombusazwe elilodwa kuphela eZimbabwe, i-one party state ngesiNgisi. Bathi umthetho omutsha we-Maintenance of Peace and Order Act unceda ibandla elibusayo ukuthi libuse santando njalo kuvinjwe amabandla aphikisayo ukwenza imihlangano lozulu njengalokho okwakusenziwa ngumgabe lo Ian Douglas Smith esabusa ilizwe leRhodesia. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika mnumzana Chamisa lo mnumzana Joseph Chuma olilunga leZANU-PF labantu nje abambalwa. USibanda usungula lingxoxo.
Labantu bakahikla bavele benjani, qinisa ukuthi uNkulunkulu akasiwo umuntu, uNkulunkulu oyi-one, uNkulunkulu ngomuntu wonke. Ngakho-ke ngenye imini enhle abantu bonke laba bazathola izijeziso ezivela kophezulu ebalenzondo, ebalenhliziyo ezilukhuni zabalabuntu. Angazi ukuthi vele yini sisithi sizivala ukuthi singabantu thina xa siphila elizweni elabantu abanje. Abantu mabone belimela izolo mina. Umbhobho ngibonela utshaya ukuze sazi ukuthi lo umbhobho wempela uhambe watshaya umduli le. Lapho utshaya khona umduli kwavula kwavuka umlilo. Usibona ukuthi hayi namhlanje akusiyo tear gas. Namhlanje kutshaya umbhobho.
Mthembo. Lapha sidila lama cry baby yipho bemithi live first sidila labantu abathi emini bakhuma ngokuthi bona the rule of law but ebusuku they said put into the lay left right center. Imithetho ikhona constitutionally ekhulumayo ukubana nxa ufuna ukwenza imihlangano kumele uwenze lokhu lalokhu lalokhu okwenza imihlangano wakho wenzakale kahle kungela impambaniso lokugwenxana okuzabe sokuthize phambili ngale yonke into leyi ifakwe phansi. But now sethi amanye ama-players kuphela emta specific asefunwa ngama-bullies yabona lolwana umuntu wena othi wena nxa lingambikanga ebhoreni ibhora lingelakho yena sethathe ibhora usefuna ukuhamba lalo licela limbikile ngenkani ukuze lafuna ngibalifuni. That's the kind of attitude unfortunately esi-adopta ngamanye ama-players kupolitical space lapha ukuthi bona sefuma ngomthetho upon themselves.
Sithathe ubaba uSibasa Chuma.
Labantu makhaza sihleli nzima kambe shiwa kwakuzasihlanyela izalukazi zihambe edolobheni zingayenzi lutho. Abantu bakulawa mahlayana kungayenziwani bengayenzanga lutho kadesi emarondela ngizotwa kutshaya umgogo laphana kwalinyazwa abantu indawo ziningi kakhulu abantu bayalinyazwa bayabulawa bayathiwani ezimbango lapho sengisesabisa lo kade zinahambe edolobheni sengihamba lami ngisesaba ngokuusukela zikanyule nabantwana esibazalayo abathinywayo nje ukuthi bayenzinto enjani kadesi babesemarondela laba abantu befuna ukuzivezela into yabo bebazihambela bayovalela imihlangano kanti imihlangano leyo ivalwa njani ngole yiphathi eyaziwayo esemthethweni ibe sivalelwa into zonke lezo kambe ikwenza bani khonokho okwenziwayo kuloku phela siyo 1 party state ilizwe lethu imangala selibuyele kwabani sokule sigebenge esingafuniki ukuthi abantu bahlangane mntu bayezenye into
kusithatheke ubaba uMavelas
into eyenziwe umongameli u-advocate nesemthamisa ayiqondanga into embi kakhulu efana ukuthi ngabe bayihlolisisa nje abanye bazama ukuthi kubangenele into le imbi iparty i-MDC alliance iparty yithi esayibumbayo ngokuthi isilwele thina amalungelo ngoba asengazwa kahle leli ikwanta leli elezamthetho ukuthi kulizwa ngayo.
Sithathe ubaba osecingweni uthe singakhuluma ibizo lakhe uthe ufuna ukuthi sithi u-anonymous.
Sibonani lokhu sokusishiya phandle thina le abantwana beZimbabwe. Nakhona abantu asebezinike ilizwe labangelabo so thina sesiphunga ukukhangela nje
kambe ibandla le-MDC liyavinjwa yini wena ngombono wakho.
Lelo phela vele selibhaniwe lelo akula nto phela kungathi kule bandla baba okuthiwa liyaphikisa fica ukuthi lalelwa zonke imihlelo elizama ukuthi lizenze amapholisi ebhukula abantu abangayizinja ungathi na ukuthathe njengokuthi kule bandla eliphikisa kanti lapho kuvele izinto zihamba kuhle kuyadingakala lelo bandla eliphikisa ukwenzela ukuthi lalo phela azibone lapha anganelisa ukuzibona khona amaphutha. Ngiyabonga tho.
Yes, Thathu baba unkosi. Sokubuyela yini lokhuyana usakukhumbulekwa kuthiwa i-one party state yayifuna ukwenziwa ngowaye ngumongameli uRobert Mugabe?
Sokusobala ba, sokubuyela sii ngoba i-freedom yangikhona iyabe ingasisi.
Ilabo ngabalaleli be-Studio 7 abakhulume lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini enkundleni ye-Facebook ekhasini le-VOA Ndebele.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abasakhulayo bebandla leMDC ezansi yamaNdebeleni sebexwayise uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amise udlame oluqhutshwa ngabezomvikela. Lesi sixwayiso siphume emcimbini womkhankaso wokuqeda udlame ezimulini owe 16 days of activism against gender-based violence oqhutshelwe emahofisini MDC eGwanda ngempelaviki. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube.
Abasakhulayo laba bathi bahlezi bechaywa njalo behlukuluzwa libuto kanye lamapolisa lapho befuna ukungena ezidaladeni betshengisele ngenduba ababhekane lazo empilweni. Laloba isekelo sombuso sivumela uZulu ukubuthana tshengisele lapho ekhathazekile. Osakhulayo uSandra Ndlovu ungunobhala jikelelo wabatsha obona ngokulinganiswa kwamathuba bomama labo baba kubandla leMDC uthi uhulumende uncindezela amalungelo oluntu.
Isincedisa njalo isifundisa ukubana sikwanise ukuhlala sonke sisemphakathini sihlale silokuthula ilazise singakaqhubekeli phambili ukuthi uhlelo lelu besingafuni ukulwenzela la uhlelo lelu besifuna ukufaka estreetini sisenzela ukuthi loyehluleka ukufika la nomama otshaya indoda esendlini lo baba orepha umntana wakhe esendlini ebekwazi ukuthi uyenza into embi but kungasenani lani layazi ukuthi izani njani.
Amazwi akhagcizelelwa nguPhilip Mpofu wathi uhulumende nguye ohamba phambili ngokuqhuba udlame emphakathini.
Violence evumelileyo, whatever case, into kumele singene kiyo njengentsha yikudlwengulwa le violence eyenzwa nguhulumende ukuthi bakhweze impuphu ngokuthanda kwabo.
Unkosikazi Nephi Moyo ungukansila kawa-2 edolobheni leGwanda ukhuthaza abatsha ukuthi bamele amalungelo abo.
Uhulumende wakithi kulecala kithi, mina ngikulecala kithi thina njengabantu be-MDC. Uyasiyalela ukuyenza noma yini esiyifunayo, yiwo amalungelo ethu okumele sibe lawo naleyo, kodwa kubhizi uyasithathela amahle. Nansi isikhathi okumele sifuze nalezo i-16 days, kumele sisukume sithathe amalungelo ethu sihambe lawo.
Kudaba lodlame oluqhutshwa ezindlini, unkosikazi noMathemba Ndlovu ongumsekeli wenkokheli MDC edalele ephalamende uveze ukukhathazeka ngenani lamantombazana ayendiswa emancane.
EmaSouth izinto zama-child marriages zigcwele ngapha, vele kwazi khona lokho. I-progress yethu is the highest, yiyo ephezulu kulama-provinces wonke eZimbabwe ngendaba zama-early child marriages. Nxa uthethe umntwana asikandaba lokuthi umntobole ngemalini, as long as under 18 ulecala.
Izansi emaNdebeleni ngeyinye yezabelo esihamba phambili ngenani labesifazane elidlwengulwayo. Njalo umgcini sihlalo wabatsha kulesi sabelo uMnumzana Edgar Ncube ukhuthaza abatsha ukuthi bengathandabuzi ukuyabika lapho bethe bahlukuluzwa.
Uthi kulilungelo lomuntu ukuthi amele lokho akwazi ukuthi kumlungele. Singaze sathatha ukwesaba sicathe ngaphansi kwakho, sesaba ukukhuluma. Ngifuna ukuthiya imeseji encane yokuthi sukuma ukhulume. Chisa mpamachisa.
Lo mkhankaso oqale ngomvulo mhla ka-25 Lwezi uzaqhubeka kuze kuyofika umhla ka-10 Mpalakazi. Lona akaqhutshwa phansi kwendikimba ethi Orange the World, Generation Equality, Stand Against Rap. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela ubunzima obubhekane labantu kunhlangothi lwezempila kahle ngesikhathi odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi kasisoze sethule ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ezemithetho. Yona ehlaziya udaba lokuthi engasuswa esikhundleni na umongameli Donald Trump phezu kwamacala awetheswayo. Umumo womkhathi omubi ubangele ukuvalwa kwezikolo lokungahambi kwendizamtshina ezigabeni eziningi ezingenyakatho ngokuya kusiya kumpumalanga eMelika ngemva kokukhithika kongqwaqwane. Kubikwa kulinyazwe abantu abalichumi ngemva kwesehlakalo sokudutshulwa kwenkundla ebidlalelwa umdlalo webhola leMelika owefootball eNew Orleans esigabeni seLouisiana ngomgqibelo. AbeZimbabwe bamanyanela bakwamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokulwisana lokusabalala kwegciwane lengculaza oleWorld AIDS Day phakathi kobunzima obubhekane lelizwe kwezempilakahle obugoqela ukusilela kwamaphilisi okulwisana laleli gciwane. Kubika uBathabile Masuku.
Laloba uhulumende bamazwe amaningi omhlaba besenelisa ukunikeza amaphilisi abantu bawo abaphila legciwane lengculaza ele-HIV AIDS, isimo sezomnotho eZimbabwe sikhanya siphazamise inhlelo zokulwisana laleli gciwane ngoba phakathi kwalomnyaka ka-2019 amaphilisi la ake asilela. Umnumzana Thembani Nyoni, oyingcwethi yokuxoxisana labantu abaphila legciwane, uchasisa ngenhlelo zokulwisana laleli gciwane eZimbabwe.
EZimbabwe na njengelizwe ile strategy sayo ukuthiwa test and treat, okusho ukuthi umuntu nxa esinje endaweni enjengesibhedlela bahle bemteste bemhlolisise ukuthi engabe lali gciwane na, ingatholakala ilalo igciwane bahle bemfake emaphilisini ehle eqalisa uhlelo lokunatha amaphilisi. Singakhela njalo kubo mama abazithweleyo bakhuthazwa ukuthi bebuye bezohlolwa lama partners abo ukuthi bengabe belegciwane na, nxa bengatholakala belegciwane lawo behle beqalisiswe ukunatha amaphilisi. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi omama abamunyisayo bakhuthazwa ukuthi beqhubeke besebenzisa amakhondom. Ukusebenzisa amakhondom bavikela umama, bavikela njalo lo mtwana. Lokhu yikulondoloza ulutsha lwakusasa, yikulondoloza igeneration ezayo ukuthi yona ikhule ingela gciwane le-AIDS.
Unkosikazi Sethule Sibindi ongumongikazi emaphandleni, yena uchasisa ngokunzima ukuhlangana lalabo abayabe betshiyelwe abantwana abazali sebethethwe umphefumulo yileli gciwane.
Izikhathi eziningi bayabe bengasazi isimo sabantwana segazi maqondana le-HIV. Uthola ukuthi abazukulu abasoze bathole iselapho sokucindezela igciwane le-HIV egazini nxa kufanele. Amalanga okuthatha amaphilisi angasaqakathekiswa, lokuswelakala kokudla okwakha imizimba emakhaya, bagcine futhi sebehlaselwa yimkhuhlane ethatha amathuba.
Unkosikazi Lethu Buhle Mathuthu, omunye wabomama abazithweleyo, uthi bayafundiswa ukuthi bavikele njani abantwana basezithwele langemva kokubeletha.
Mina ngumama ozithweleyo, so siyahamba ngale esibhedlela kuma-check-up. Nxa sifika ngale bayabesifundisa mayelana nge-HIV ukuthi kumele sivikele njani abantwana. So bayasifundisa bephinde futhi besifundise ukuthi uma sesikhululekile sabathola labo bantwana, kumele futhi sibavikele futhi kulomuthi abanikwayo ukuthi abantwana bethu sibavikele bewunathe aze ayephuma ebeleni ewunatha. Ukuphuma kwakhe ebeleni kuyekela wakhe umntwana ukumunya. So kuyasinceda kakhulu njengabomama ukuthi lathi sivikele abantwana bethu. Akumelanga ukuthi sichedele emuva, kodwa hayi, kuyasinceda kakhulu ngoba asizithandeli lathi. Kuyasinceda, siyabonga ukuthi lathi sathola imvikelo yokuvikela abantu.
Umnumzana Thomas Zondo oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu kumele basebenzise amajazi kamkhwenyana ukuze igciwane lingamemetheki.
Lapha sesikhulumele ukuthi omunye nxa ngabe zuze umngane wakhe ukuthi alithembani, kumele lisebenzise amajazi kamkhwenyana ngoba amajazi lana yiwo angathi avikela protector kulokuthi nje abantu behlangane nje ma behlangane cage ijazi kamkhwenyana liyavikela njalo liyabe lokho lisehlisa igciwane leliyana lingalokho liqhubekela phambili lisiya phambili ama ijazi kamkhwenyana leli liyaprotekta sibili liyehlisa lokuthi umkhuhlane lo unjani kungabi lokhu uqhubekela phambili umkhuhlane lo. Abantu abasebenzise sibili kakhulu amajazi kamkhwenyana lawa yiwaqakathekileyo kakhulu, akuyavikela kuyehlisa futhi laligciwane ukuthi lingaqhubekeli phambili.
Eminyakeni edluleyo iZimbabwe ibisibalelwa kwamanye amazwe omhlaba alenhlelo ezinhle zokuvimba ukuthelelwana lokumemetheka kwegcikwane lengculaza, kodwa isimo somnotho esingamanga kuhle lokusilela kwemali yakwamanye amazwe lolu hlelo njengezinye inhlelo zezempilakahle luphazamiseke kakhulu lonyaka okudale udubo lokusilela kwawo elizweni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ezemidlalo lamhlanje, umgadli weqembu leHighlanders uPrince Dube uthi inkezo yeChibuku isipho abasiphe abalandeli baleli qembu bona abalisekelela ngesikhathi lingadlali kuhle. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders liphakamise inkezo yeChibuku kwakuqala selokhulu umncintiswano ovuselelwayo ngomnyaka ka-2014 ngemva kokutshayela ikwenzela inkezo Platinum Stars nge-1 kanye ngesonto. Umgadli weqembu leHighlanders odla amahabula kulezi nsuku uPrince Dube nguye ohlohle igoli elenze umehluko phakathi kwamaqembu lawo omabili, njalo wenelise ukuhlohla kuyo yonke imidlalo edlalwe iqembu leHighlanders kumncintiswano walo nyaka wenkezo yeChibuku. UDube uvuke eseganga kuhlandla lesibili lesizini lapho aqale khona ukulitshayela emambuleni phose nsuku zonke, okumenze yagcine ekhethwa kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka. Lo mgadli utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba isicoco seChibuku ngesabalandeli baleli qembu bona abayale belokhu belisekela lalapho belingadlali kuhle khona.
Ngijabulile kakhulu yabona, I think yabona indaba esifuna as Highlanders family yabona, I think ikapu le yabona mina ngidedicate to ama Highlanders supporters. You are just atel at since day one yabona sizithola mele ngiqalisa bonke kade kumele sibe ukuthi sibe yabona sibalwele ngendlela esibesenzela. Mina into engingayisho ukuthi ngibonga ama-teammates ami ngiwancedisayo ukuthi ngenze into konke ngaleyana.
Ukuze lifinyelele ukuyadlala kufinali yomncintiswano walo nyaka, iqembu leHighlanders linqobele Dynamos nge-1 kanya kusigaba sakuqala esomncintiswano, kuthi kusigaba se-quarter final litshayele FC Platinum nge-3 kanya, ikanti kusigaba se-semifinal iqembu leBhoso litshayele ZPC Kariba nge-1 kanya. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla bahlangene Dube laye uthe ukunqoba kwabo inhlawulo kubalandeli beqembu leBhoso bona abasebebekezele kakhulu iqembu lingadlali kuhle.
Lokhu sokutshengisa ukuthi sokufike ezingeni lokuthi sesiqalisa ukuthi sihlahle sasihlanyelayo sisiphe izithelo ezidlekayo. Sibonga kakhulu abalandeli beqembu. Ungalandela iPSL ama number akhona uzananzelela ukuthi iHighlander yiyo elabantu abalandela iqembu labo ngokungena ikakhulukazi enkundleni lapho edlalela khona ukwedlula bonke abantu wonke amaqembu aseZimbabwe.
Ukuphakamisa isicoco ukuza lethuba elokuphatheka umncintiswano we-CAF Confederation Cup, kodwa umfoko abahlangene uthe bona njengeqembu khona bezohlala phansi behluze lolo daba. Ukuphatheka kumncintiswano yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika yikho ukwenza iqembu leHighlanders libe lesikwelede esifika phose isigidi samadola ngoba belingenelisi ukufinyelela kusigaba sezibaya lapho kule mali ethe xaxa khona. Phezu kokuthola ilungelo lokuyamela ilizwe leZimbabwe kuzwekazi lase-Afrika, iqembu leHighlanders lithole inkulungwane ezingamakhulu amabili lamashumi amabili lanhlanu 225,000. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.